Kola mngela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Iqiniso ngelo ukuthi abantu bezanpf labo i-death sentence abayifuni bayakwazi vele ukuthi isizafika isikhathi sokuthi bazaza uchiya umsebenzi lo abanye bakhona vele babe bebulala abantu abayifuni ukuthi bekhona i-death penalty ngoba bayakwazi ukuthi izahlangana nabo phambili.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza uhulumende ukuthi esule umthetho wokugwetshelwa komuntu ugodo kungakhathalekile ukuba ngowesilisa kumbe owesifazane.
Ngangihlayanga lapha ngahlawanga futhi ngubaba ufakwe ngabantu omama bomhlanganiso yibona siyakufuna lapha. So yini it's a very proper thing kodwa siqumeni simeni baba okunye lokhu hayi singasibhekuleni singacabangeli umuntu phambili.
Abasekeli besigaba seMathebelele North bamukele unkosikazi Grace Mgabe ngenjabulo namhla enkundleni yosomhlolo elupane lapho aqhubeke khona ngemihlangano yakhe yelizwe.
Onqotshwe kukhetho lokudinga umgcini sihlalo we-MDCT kobulawayo uMnumzana Matson Hlalo usecele idalela High Court ukuthi lesule impumela yokhetho lolu ngoba lungaqhutshwanga kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza uhulumende ukuthi esule isigwebo sogodo kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa loba owesifazana. Bathi lokho akusoze isigwebo lesi asikho asifanelanga ebantwini. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi nhlanganiso ezibalisa eyeZimbabwe Women Lawyers Association zwala, Amnesty International leye padare enkundleni batshele umhlangano lwentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhle kuseni ukuba bazaqhubekela phambili ngale mikhankaso uze wesulwe lumthetho ovumela isigwebo sokulengisa isibotshwa. Bathi lanxa bekujabulela ukususwa kwalesi sigwebo kwabesifazane kusisekelo esitsha sombuso, kasikho isidingo sokube lokhu ukukhona elizweni lomthetho njengoba okwamanje usetshenziswa kwabesilisa abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili lanye 21 kusiya kwengamachumi ayisikhombisa 70 years. Abahlezi bekhankasela ukususwa kwalesi sigwebo sogodo kusukela ngomnyaka 1962 emhlabeni jikelele abe-Amnesty International bathi leZimbabwe kumele lilandele umzekeliso wamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika ukuwesula kokuphela lumthetho wokulengisa ngoba singekho isizathu sokube lokhe ukhona. Okhokhela uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zale mikhankaso enhlanganisweni ye-Amnesty International unkosazana Vongai Chikwanda uthi abenhlanganiso yakhe baphikisana lalesi sigwebo kuleli ethi ngoba ukubulawa kwalabo abadala amacala wokubulala kungasoze kuphathise ukwehlisa inani lezehlakalo zokubulalana. Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo enhlanganisweni yezwala unkosazana Sarah Moyo otshele umhlangano munye ukuba abenhlanganiso yakhe bakholwa kundaba zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kikho konke elizweni, hatshi njengalokho okusekelo sombuso okubandlulula abesilisa abayibo okwamanje kumele bagwetshelwe ugodo. UMamoyo uthi bamangaliswa yikungeniswa kwesigaba esivumela ukubulawa kwabesilisa kusisekelo esitsha sombuso. UMnumzana Kelvin Hazangwi ongumqondisi wenhlanganiso yePadare enkundleni obekhona laye kulomhlangano uthi ukubandlululwa kwabesilisa njengalokho okuchiwa isigaba esivumela ukubulawa kwabobaba okuyibo abagwetshelwa ugodo kuphambana lemikhankaso abahlezi beyenza yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Intatheli zindaba bezikulomhlangano wokubalisa uMnumzana Jeffrey Moyo okhulumisana leStudio 7 zivumelana lalo mkhankaso wokwesulwa uphele umthetho ovumela ukulengiswa kwalo ofunyanwa elecala lokubulala omunye.
Abantu laba ba right ngoba indaba ye death penalty ukuthi ibe yilokhu ikhona. Ukubulala umuntu vele into ingalunganga, impilo yomuntu isezandleni zikaNkulunkulu. So kodwa labo vele sebe ingena isikhathi sesiphelile sekwakhulunywa kudala, angazi vele ukuthi i-interest yabo isivuka kathesi khona manje. So
usuku oluqakathekisa imikhankaso yokususwa kwalesi sigwebo sogodo olwe-World Day Against the Death Penalty lunanzwa minyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kamfumfu selokho lwaqalayo ukunanzwa ngomnyaka 2003. Emkhosini wokunanza lolu suku ngolwesihlanu olwedlule, umphathintambo wezemithetho uMnumzana Emerson Mnangagwa, yena owasinda kulesi sigwebo ngesikhathi sombuso wabamhlophe ngoba ngaleso sikhathi kwakuthiwa usesemncinyane, uveze ukuba abebandla lakhe leZANU-PF babona kufanele ukuba kungabi yibo abahambela uZulu phambili kodwa isinqumo sivelele kuye uZulu sokuba wesulwe lobahachi lokho kusolwe ngumoyo ethi uZulu ngezinye izikhathi ulakho ukulahleka kumibono yakhe ngakho kumele kube yizwe inkokheli ezivula abantu amehlo ukuze babone ingozi ekhona ekuthini ilizwe liqhubekele phambili lisisebenzisa lesi sigwebo sokubulala esesayekelwa ngamazwi amaningi omhlaba
iqiniso ngelo ukuthi abantu bezanpf labo idith sentence akabayifuni bayakwazi vele ukuthi isizafika isikhathi sokuthi bazaza uchiya umsebenzi lo abanye bakhona vele babe bebulala abantu ngoba bayakwazi ukuthi izahlangana nabo phambili
emkhosini wokunanza lolu suku onziwe kuvike ephelileyo umnangagwa yena ohlezi ethi akawufuni lomthetho ube khona kusekelo sombuso uthembise ukuba uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze kukhulunywe ngalo lolu daba emihlanganweni yabaphathi ntambo wesulwe lomthetho ngimele studio 7 ngiseHarare ngingumevis gama